sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 12 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla eliphikisayo le TRC athi wona akazange ayeda le parliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Ngene kunganceda ukuba ikakhulu labanadebe ethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze ngene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba abe ngumlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganayi World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele TRC athi wona akazange aye edala leParliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe TRC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale leParliamente umnumzana Jacob Mudenda amukele ukuxotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe einye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TRC awedale leParliamente umnumzana James Timber, Morrissy Ridzai, loNkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiyane lo mkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe TRC. Kodwa ke okhokela izanu PF edale leParliamente umnumzana Phuphurayito Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga weTRC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokela amalunga weTRC edale leParliamente umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela ukuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso siphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le TRC. Umbukiso wezamabhizimusi okethekelelana ohlanganisa nganayi World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kulamankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
Umbukiso wesangana ihlanganani uqalile namhla kobulawayo. Silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithupha.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni onguSomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality ephezulu and usulu wethu lokuqala kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esiye sahlangana nabo izinga labo lithe ukuba phezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iplatform elotshwe izida izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe ubana nxabe le land kumbe balamabhizinisi abo angenamali bebesehluleka ukuwaphakamisa. Bengawafaka ke platform yezida sesizabadingela ama-investors okubametsha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu oza-investa uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumanaja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe xa sikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, ku-tourism sector, ku-manufacturing sector njalo.
Gatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba usukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu. Lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa. Lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi uhulumende weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Dlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu, ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU PF, ngakho ngeke zilunge iZANU PF ilokhu isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke siyizalwane zaseZimbabwe, ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxo-mpikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe, kodwa ukuze lwenzeke kufanele uqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi wikhiphile i-report yayo, sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene, kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC or ama-observers phambi kokuba yasekhethweni, mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo, hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume, thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Lobuningi bethu inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba, there's so much fear.
Omela ibandla leZANU PF yena ubengekho kule ingxoxo-mpikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokheli waleli bandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde, ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxo-mpikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhululeni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSenis Banda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israel awe-Islam angagcina ethela, ikakhulu i-Israel ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi, njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israel. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi ungene lelinye ilizwe lihlasela i-Israel. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika, umnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israel ukuba bakhulule, lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israel ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nga engakwanisa ukukhulumisana le nkunzi lezezimbili ukuba be ngumlamulankunzi kunganceda, ngoba nxa i-Israel ingazinzezela ukuthi engeni ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khona phana eGaza abacatha kiyo. Nxa i-Israel amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imithini enkulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bethuneni sithi siyakwazi into leyo lokhu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu njalo siyakwazi sivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo njalo-ke lenzondane bekhona abantu belwela umhlabathi asonto ukuthi ingaqalisa ngeke yaphela amasinya yingozi engaba khona ngikubona ukuthi kungaba yinto elithwana singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukuhamba abethi kuthola ababe-Hamas abamelana nayo kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpimene
Lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMuslim eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse and shahita with my innocent life. Arachita say Altikira Sikiwane Upeno, very innocent, including Rana Diki, Tosura Kad, very defenseless Majumajadal. So I will completely call for the complete
Mumogates or Samanga Woodley or Sobanga Logo for Band, Abangana Kala, Ukokala Bandana Bangana Laves Fazani, Abangani the Sugus Vigela, Akoga Tinas Kutaza Woodti, Umiswe Impi, Gubelo Tula, Jalilizele Palestine, the Tolos Buse, Mundo Onke Abelizela K, Israel, Ime Yota, the Palestine Layo, Ime Yota, Hitler and Telamanya Mazuti, Abe Palestine says Ansa Africa, Abe Sea Tolos Busoayo. Kodwa isozi khululeke ngoba kunamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube ngu-Sheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impilo ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israel kodwa ngibona ngathi njengoba vele sibekathatha nje uhlangothi lwe-Israel so sitsho ukuthi nxa bengumzala uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas bengingathi kunje awusamanga kuhle esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenele o-Iran nabo-Iraq ingavele ayingenele indaba yamafutha ingahlupha ngoba amafutha yasakhwele so kuzasihlukuluza-ke thina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukwane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphangisa ukuthi iphele? Kumbe ubunzima obungawela eZimbabwe nxa impilo ingaqhubekela phambili ikhona.
Phela nxawo sokukhulala ngakoZimbabwe ngamadlwane ngoba phela iZimbabwe kwayo izele ile nkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elikuthake eliphikisanayo. Ngikukhuluma nje kodwa singasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P A O ngoba kwabanye abafana nje ababe besebenza bekufena le-P A O nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine kodwa lomathi yakhona kodwa angibone ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda njengoba ngingatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yalokhu siya phambili ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani phinde laba abancindezela abanye laba amajuda abancindezela ama-Arab ePalestine naye bayeke labazibise ibe i-two-state solution yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lomthile izinto kabakhulume labo kuqondane i-solution ye-two-state solution.
Yes, bona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kuloku bombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impile ingaqedwa njani?
Impile ye abantu bengathi khona njengoba iIsrael ingathi ithwele isikhalo eziningi ingaqedwa iIsrael. Kodwa sina sibe wasemithi amaliqatha iHamas nakoyibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubise kunje bayangena ngiphakathi kwabantu bacathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kutho ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi kwezimpile kakhulu ukudiliza okuyenze indlela eGaza leyana ingazithule kathesi ngikasinde kathesi hhayi kuthi akubalukhe kufutha akusela kuthula phakathi kweGaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuke kube lokuthula ukudaba lokhu kuthiya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelekhulubelana nanje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hatshi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli eyisithupha, kodwa kungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hatshi okukaChamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke siseqima ifula enzima kukho konke lokhu, ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uChabangu kukho konke lokhu. Nxa lingambonanga kutsho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa ke sitshayo ke siphide siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengeza lokho esihamba sithi Chamisa soke sithi Chamisa lakhathesi.
Kwalithi, nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu yisivuka mpunzana nje lokho.
Indaba zabo kasizingeni ubona khona ngale beyi-CCC thina sizimele thinahamba sibakhangele siyamawula kanti sokuhamba njani okwento kwakubona sokuphonguhamba nganxele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi khona simelele ukuthi sibonduna kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni.
Kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi amarecord zakhona athagethe abantu abanjani, ubone nangena umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South, nangena umodi uye emavuku ngale Tafara, nangena usikoti sakuphanya kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu. And izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekhona sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ongabe kunguye oyenza lokhu mbane ukuthi sisikhangele isitha sisithi ngqo ukuthi isitha nansiyana isitha yizana
khonapho ke golide kuthiwa isitha yini kanye
angazi into nabakuthatha ngabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibabhedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke yazi into le isivamile ukuthi bona nxa ungaba le nto zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzani phevethi zanto esivile okusenze lokhu usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenzela evele from kudala kanti sokule mpikitha engakuthumezela yona emelayo uchamisa emelolozeni u-Abednego bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipikitha bebonke so namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le sebeyijwayele uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengala wasazwanani bathe besitho umakhuphe ngumuntu ezana uphevu ujob sigala laye wathe sephuma efomi MPC 99 bathi ujob sigala sengumuntu ezana uphevu umithi laye wathe ephuma efoma i-PDP wathi umithi laye sengumuntu ezana uphevu so into zonke vele zilonke ezikungahambelani nalokho abakufunayo bona sebefake izana uphevu phakathi angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi mna kwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufana nayo kuyala ngisho even endlili sibili unkosikazi wakho sibili endlana uyakwazi ubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usobeukuthi umkahle uthi hayi ukuthi utavelena asengumemfazi wami ena ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxase libona ngendlela ethiyeneyo bese xase ulabhela abantu
mamlotho nankoke khonapo
ungaboni ngaso linye babuduba sonto emangalisayo it happens kuyenzakala njengobe sitho ugolide ukuthi kurelationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakodube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu sengwakondlovu angithi so mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyukuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenze nzima kangaka izani isapresa amafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesibunywane ephalamente uvukona ukuthi hhayi sesimrikhola kuyinto embi kuyaba-affektha abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evuke ethi hhayi lo sengim ephalamenti akusobuntu lobobenziweyo xa kade kungubuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizathu sengikukhipha
giba ngamafutshane kwalapho golide
thina esikushoyo kutona kabacedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuzana imbuzo yonke le abayibuza nayo lingafaki ivizo elezanu phevu phakathi kuphela yinto njengishoyo amlotshwa yimbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana laye uhlaba ngobehleli laye mathupha ukuthi kanti mdoda lapha sokutheni kanti waye lapha singenze ngaloku wayesinge ngalokho bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kulungiseke kibo
hayi ukuthi unkosikazi wakho engavuka efile ebulewe kuyadingakala ukuthi uyizethe sibenefekthe ngokufa kwamamalwane so entweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutress ukuthi obenefitha kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sathela amavoti abo because ikudela ivoti lomntwana ezimbabwe but obenefitha kakhulu obenefitha kakhulu
ngokuthi
ungasekuqaleni ngulonga hloniphiwe i-due process kwasekuqaleni you don't
respectzanupiyeaaaenziwangakahle
ezimbabwe
lapha lizwe usenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TRC lomnumzana Joseph Chuma okudalela ezanupf central committee bexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child sigcile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane ngake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla eliphikisayo ele-TRC athi wona akazange ayeda lele parliamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.